ebhinga nkomo kuyapho sekufanane lelizwe lonke lokho kubikwa elizweni lonke ngoba lathi ebhinga izulu kaliphumuli lina nje ngokuphela every day sithola kusina izulu osokusenza ukuthi izilimo zethu emasimini zonakale njalo bese kusiba lobunzima bokuthi i-fertilizer kayitholakali ikakhulu lapho esake sikhandi lekhona ukuthi singayithola ngoze ngemali ezingane ziphansi endaweni ezifana nakubo GMB i-fertilizer okufuza ukuthi mhlawumbe inikwe abalimi nguhulumende kithi kayikho mbonani sesizezakwanisa nje inyanga kathesi zama ukukhangela e-GMB ingatholakali ngakho-ke sikhangelele ukuthi nxa kuyukuthi mbona ngani kungaqhubeka kunje lisina ngendlela eliyenza ngayo lingasaphumulanga mbona ngani umnyaka lo kutsho ukuthi singaba lendlala njalo efana lomnyaka odlulileyo lapho esibe lendlala yokuswela izulu lomnyaka uyabe ungumnyaka wendlala kodwa indlala yakhona ibangelwa ukuthi izulu libe linengi kakhulu.